Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Lami ngibonge utanono kawande obisipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku-31 Mfufu 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ngambe uZulu uzavotela ibandla lezaphu na kukhetho lwama-by-elections njengoba ibandla le-CCC lingasoze lingene kulolu khetho.
Ukhetho lolu esiyakilo olwama by election asokhetho olulula. Sisi ukuthi kayingeni ukukhetho lolu ngamanga ngoba elunye lwabantu bakusisi bazaya bathe bazakontesta la ama election.
Icele lebandla le MRP elikhokhelwa ngumnumzana Mqondisi Moyo lithi selixotshe amalunga ebandla athi asexotshe umoyo lenye inkokheli.
Ukungaba kwenzile kwakuhambelani ke nesisekelo ke sethu sebandla njengemthokazi Republic Party. Ngaleso sizatho ke sithethe isinqumo sokuthi ke kufanele kube khona abanye esibamisayo ebandleni.
UZulu wesigaba seMandebeleni elizweni jikelele uyanxuswa ukuya emcimbini wokunanza impi yeGadade ngomgqibelo.
Angeke ngisho ngithi kukhona iziphathamandla zikahulumende esizinxusileyo zingaphansi kwengatsha leminyango yazo ekahulumende, kodwa ke sinxusile abantwana bonke bakamphakazi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Gambe uZulu uzavotela ibandla lezaphu na kukhetho lwama-by elections njengoba ibandla le-CCC lingasoze lingene kukhetho lolu. Ukhetho lolu luzenziwa ezigabeni ezithi Beitbridge West, Binga North, Bulawayo South, Country Park, Lobengula Magwegwe, Lupane East, Mavuku Tafara, Mpophoma Mzilikazi, Lenketa. Ukuhlaziya lolu daba siqoxe lolandela izombusazwe umnumzana Josephat Mzaca Ngulube.
Ngibingelele abalaleli kuStudio 7. Ukhetho lolu esiyakilo olwama by election asokhetho olulula, njalo akula ukuthi iCCC ukuthi kayingeni ukukhetho lolu ngamanga ngoba elinye loluhlu elunye lwabantu bakuCCC bazaya bathe bazakontesta la ama election. Njalo ngokubona kwami nxa kungena amabandla esibamanengi ngoba vele yona iCCC iza contest, ngoba la nxa utshaba ngesithi la ule piece enye uthwele enye piece eyali kuzabanzima ukuthi la amabandla amanye angathola o angaphumelela ngoba isisiza ngena endenxa lamabandla sengena amavoti aza divide izano icini ngena phakathi eSNTBC winner ama constituents asoqiniso ukuthi isisisi kayingeni isisisi sidabuke center elinye le faction yesisisi iya context ama elections. So lokho kunzima ngoba ivoti yenzakala kobulawayo, ivoti yenzakala ekhaya, i protest vote ukuthi abantu bathi abafuni votele zano. So mbengafuna ukuvote zano bavotele iCCC, njalo sikhangela ukuthi abanye amabulungu eCCC athabanga kwezakala kwezinto kuzakwenza ukuthi njalo ngesikhathi nxa kube lokhetho loluthiwa ngama-by election abantu abaningi abavoti, kuba linto okuthiwa ivote ebhathi. So angiboni ukuthi izaphu kumbi MRP ingathola anything engathola any seat ngoba nxa bengena abezaphu bengena lelinye i-faction enye le fashion SCC baza divide bayaqhamula ama vote center izan PF BC win.
Khona okungaba kubangela ukuthi abalwa impi yenkululeko labanye abalandela indlela eyathathwa ngayo ilizwe okufana lokuthi izan PF lezaphu, kungani abantu bona labo bengasekeli ibandla lezaphu ekhona kathesi ekhokhelwa ngubaba uSibangelizwe Nkomo? Ubonani kubangelwa yini okwenza ukuthi banga voteli ibandla lezaphu?
Into ofuzeli sinanzelele kakhulu ukuthi izan PF siya personalize ama ovethi amapolisa amasocha, yikho ke singamangala ukuthi uvaleli usibonile ukuthi uvaleli uappointi waba ex officio member yezan PF lakathesi abantu abaningi ekhaya balambile and kuba nzima ukuthi baphumele ya abantu abaningi bahlupheka bavikimayizwa ngike ngabona sike sabona enye ivideo umuntu wathi chinga ethi ngithi zap ekhuluma inhlamba waphume sekhuluma sithi hey mina ngwezano abantu abaningi abantu abalwele impi besaba ukuthathelwa impentsheni zabo yiko kunzima ukuthi baphume egcekeni bavotele izap but ngokubona kwami izap ngokuya kwesikhathi ja kubona nje ukungaqini ungaqiniseki kwamabandla la aphikisayo njenge TCCC ukuthi iTCCC kuthiwa ngiyabantu but ayila ama structures ayilani into zakho nazicace izap ikho kathi iwinile ama seat kuma councillors kuyatshengisa ukuba ama overweight la abantu abayempini kunzima kibo ngoba kathi abantu ekha basebenzele ukuthi okuyethunjini kuphela ukuthi baphume legcekeni bathi base support uSibangilizwe besaba ukuthi iphe zabo zingaqunywa ileze ze overweight
Loke ngumnomzana Josephat Mzacangulube olandela izombusazo ebekhuluma le Studio 7 ecingweni eseJohannesburg kwele South Africa. Icele lebandla leMRP elikhokhelwa ngumnomzana Mqondisi Moyo lithi selixotshe amalunga ebandla avethe asexotshe umoyo lenye inkokheli isikhulumeli saleli bandla umnomzana Veli Lemoyo wenze umhlangano lentatheli zindaba izolo kobulawayo lapho ayethule amagama alabo asebexotshiwe lalabo asebemiswe ukuba ngamalunga asizweni ke udaba olubanzi ngomnomzana silomnomzana Veli Lemoyo echasisa kabanzi
kusukela ke esikubiza sithi ke ngurule 16 sehle futhi ke siye kurule 5 na khona ke kurule 11 norule 34 okungaba kwenzile kwakuhambelani ke lesisekelo ke sethu sebandla njengemthokazi Republic Party ngaleso sizatho ke sithethe isinqumo sokuthi ke kufanele kube khona abanye sibamisayo ebandleni si suleke ubulungu babo emandleni oqala kunguthembisana imfulo ngathi impofu obe isimgcini isihlalo kwemathebelele North sisithethekisa inqumo sokuthi ke akasayi kuba lilunga lemthokazi Republic Party kusukela namhlanje kanti ke umtenda Chilombo naye futhi emathebelele North kuthi futhi na ke ube ngugcini isihlalo owentsha acting youth chairperson okusho ukuthi ke bona laba esengithe ngababetha ke abangaphezulu abasela lungelo lokuthi ke bangakhulumela ibandla lemthokazi Republic Party futhi ke kusukela namhlanje ke abasavunyelwe ukuthi basebenzise ke ama emblem emthokazi Republic Party nako konke ke okugoqela ke iziboniso zemthokazi Republic Party abaselalo ilungelo lokuthi baqhubekele phambili bebiza emhlangano ngaphansi kwebandla lemthokazi Republic Party okwabo kuphele namhlanje sisiya phambili njalo ke sikhangeleke ku press release yabo abayenza mhla ka 1 October 2023 kukhona futhi amanye amalunga abakhona ke phakathi kwe executive ye NIC NIC abakhethwayo nabo kukhona abanye phakathi kwabo abathi bona kababandakanyi na yonke lento eyenzakalayo ngoba bekhethwe bengazi babuya baza emphakathini bazigeza bathi bona abayisibo ukuthi ke abaphatheki kulokho bese ke ukuthi ke laba abalandelayo senze lokhana okuthiwa yi-provisional suspension abalalungelo lokuthi ke baqhubeke bebiza imhlangano ilabo abalandelayo u-Edmond Xakagcwayo owasemathebeleni South u-Eugene Ncube wakobulawayo ubembede Khumalo owasemathebeleni North uSehlisele Ndebele semathebeleni North u-Alick Moyo owasemathebeleni South uQingiwe Khumalo owasemathebeleni North loJabulani Sibanda owaseMidlands lawa amalunga wonke lawo aselalungelo lokuthi angaqhubeka esebenzisa ke imininingwana yebandla lemthokazi Republic Party futhi abalawo amandla abanawo ukuthi bangaqhubekela phambili bebiza imhlangano njalo bebhala izindaba ezingaphansi kwelogo yemthokazi Republic Party laba engibaqambileyo amangu 7 kusakhangelisiswa ke ngobulungu babo njalo lokuthi ke ukuze bayefika kuniki bafika njani bese kuthi ke mase kuhlolisisiwe lokho ke sekuzathatha ke izinqumo ngabo kubonakala ukuthi senza kanjani ngemva kokuyenza kama investigations wonke asabe senziwe
ungasitshela ukuthi kukhona yini okunye elikukhulumileyo emhlanganweni lo
kokunye njalo futhi esiye sakhuluma ngakho ke lapha ke emhlanganweni obukhona ke ePress Club. Siye sathinta ke njalo futhi ke okuhlanganisela ke udaba olwe international lobby. Esukhangele lapha kudaba lo international lobby umgangatho esesiwuthethe njengebandla leMthobazi Republic Party. Ikakhulu ke sikhangela ukuthi ke umumo walapha ekhaya uhamba unjalo ungasivumeli kwezinye izinto ngenxa yemithetho thizene khona efakwe nguhulumende.
Alo ke ngumnumzana Veli Lomoyo isikhulumeli sebandla leMRP ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Asenelisanga ukuzwa icele leMRP elilamalunga okuthiwa asexotshiwe, kodwa sizaqhubeka ngemizamo yokukhulumisana labo ukuze sizwe ukuthi bona bathini ngalolu daba. UZulu wesigaba semaNdebeleni lelizweni lonke jikelele uyanquswa ukuya emcimbini wokunanza impi yeGadade ngomgqibelo. Impi le yenzakala ngomnyaka ka-1893 eMbembesi, lapho amabutho kaLobhengula adibana khona labelungu. Umcimbi lo owenziwa minyaka yonke lumnyaka uzenziwa ngomgqibelo nalo. Siqoqe lomunye wabaqoqa limbizo umnumzana Greta Vodloza Sibanda.
Sanibonani baba Gandhi, hayi siyabonga ithuba lelo sinike lona. Wona amalungiselelo awomcimbi okukhumbula amabutho awela laphayana eGadadu uhamba kuhle kakhulu. Hamba kuhle kakhulu, njalo nje futhi lokho esanxusa abantu bakithi ukuthi khona kabeze ngobuningi babo eGadade ku-30 kilometer kusuka kobulawayo entaba zinduna. Siyanxusa abantu bonke ukuthi beze ngobuningi babo.
Ngokubona kwakho umcimbi walomnyaka uzabuhlikane njani le mcimbi yeminye iminyaka, njengoba siyabona amagwaliba angani agcwele endawana eziningi? Libona ungani uzabe ungumcimbi omkhulu na ukwedlula eminye iminyaka?
Lo mcimbi walonyaka 2023 ngibona sengathuza kuba umcimbi omkhulu kakhulu, njengobana lokunxusa futhi abantu siqalise masinyane. Nxa siyaxoxa labantu, abantu abaningi balesifiso sokuthi baye khona eGadadi. Into kuphela ezasixaka kumbi ngaba yi-transport. Kodwa ke hayi, kukhanya ngani abantu bakithi kathe sebekujaye. Eminyakeni le kube kunzima kakhulu ngoba abantu abaningi bebengazi ukuthi kathi yona vele into othiwa iGadade kuyini. Kodwa kathe sukhanya ngani abantu sebekuzwisisa, sebezwisisa ukuthi iGadade yini. Sibona sengathi ngalokho kuzenza ukuthi khona kube lo mahluko omkhulu kakhulu kumcimbi, kumbe ngithi khona kuzikhumbuzo zonke ezedluleyo eZeGadade.
Zikhona yini iziphathamandla zikahulumende elizinxusileyo?
Angeke ngisho ngithi kukhona iziphathamandla zikahulumende esizinxusileyo zingaphansi kwengatsha leminyango yazo ekahulumende. Kodwa ke sinxusile abantwana bonke bakamthwakazi, sinxusile abantwana bonke abemathebenenland, sinxusile bonke abantu abafisa ukuthi babuye emcimbini wonani. Akekho nje singathi kodwa osebenza khona lo ngabe sechila ukuthi uzabuya. Kodwa ke wonke umuntu unxusile, sikhangelele futhi lokuthi kube lezi nduna ezithile ezizaphatheka kuwona lo mcimbi. Ngokuvele ungumcimbi wezinduna phela wonalo, ayisiwo umcimbi wethu, umcimbi wezinduna. Izinduna ziyamenywa ukuthi zibuye lamabutho azo okuyingabantu babo, lamachiba azo. Siyabanxusa bonke ukuthi kabeze ngobuningi babo. Liyani indawo, yindawo ebaluleke kakhulu, yindawo engekabani lobani, ngoba ngamabutho phela lawo analele laphayana, usho ukuthi umuzi munye lamunye ulegazi elilaphaya. So inkosi sithi wonke umuntu kabe khona laphana. Siyabonga.
Lathi siyabonga. Lo ke ngumnumzana Greta Vodloza Sibanda ongumunye wabaqoqa imbizo yokukhumbula impi yeGadade. Ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi osomabhizimusi abanengi belokhe befaka intengo yempahla yabo ngedola leMelika. Wona umthetho usithi kumele bafake lele Zimbabwe njalo lesilinganiso esiyabe sikhona mhlalokho i-exchange rate. Iphephandaba lobulembu elenewzimbabwe.com lilodaba lokuthi owake waba ngumphathintambo wezemali umnumzana Patrick Chinamasa uthi ozithi ngunobhala jikelele webandla le-CCC umnumzana Sengezo Chabangu yindoda emadodeni. Kodwa uChinamasa ulandule ukuthi uChabangu usebenzelana lebandla leZanu PF esithi uChabangu uyalizonda kakhulu ibandla leZanu PF. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7 ngiyabingelela nami. Mina ngimangaliswa ngabantu besiNdebeleni bonaba basola uphugeni lo senze lo Chabangu. Kambe shuwa ngabantu abacabangayo kuhle ngamaNdebele esibabonayo okwenzakalayo eZimbabwe bakhuluma bephandle besengiyandi kwenye indawo. Ngenxawula kuzathiwa ngena any office uzothiwa ndinje ukhuluma ngesiNdebele. Ngumuntu weshonele khonapho. La makhansela lawa afika ngene futhi enze njalo. Ukhansela wazini ngamaNdebele ngumkhuba wobulawayo. Lina bantu kelihambe lesibhedlela likelehlolwa ingqondo zenu elihlolwa uChabangu lo phugeni. Yini abantu abaphambeneyo sikuyalikwananga ngoba kalikhangeli ukuthi liyangabi lokuthi livela ngabo. Ukuthi abantu abeni bazaba yini kusasa lilandaba lakho. Abantu abeni funa babe izigqili zamashona abebuya khwapheze ubuse ezethatha izikhundla. Ake lihlakaniphe manike livuke ebuthongweni. Lilethe ekhahla. Omama abaningi izokhuluma njalo nabanye abadala. Ujust lipho ngokukhuluma nje umuntu engacabanga engakhangelanga ukuthi kuyini. UChabangu uzama ukulungisa into embi. Esiyonakele wrong engazange ivunywe ngutswankirayo engazange yenziwe ngumgabe. Umgabe lo tswankirayo babekwazi kokona ngapha emathebeleni ngamaNdebele azabekhokhela ngayo. Ematonkeni kokukhokhela amatonga. Kanti lina lifuna kube njani? Likholisa ukuthi bobele buswa ngamashona. Le ngqondo efileyo ke liyekele ukukhuluma into engingasisebenziyo. Liyayangisa.
Bingelele Studio 7, bingelele abasakazi, bingelele abalaleli, kubonwe lo msebenzi omuhle kangaka. Ngifuna ukuphendula lapha uSimayimane ngasikeleni thina. Unjwayele ukuthi kanje wayesebenzela iqembu le-apartheid lobandlululo, yikho ekhuluma kanje. Thina amabhokobhoko siwasapotelayo ukuthi kule nto esiyitholayo okanjani, sisapotele nje ukuthi indebe iza e-Afrika, engasiwumaneli thina la. Ingathi imeseji yami ngafika kuye, sijabulele nje ukuthi iza e-Afrika, yikho sikujabuleleyo. Even ifika siye e-Nigeria or isiya e-Rwanda or isiya kuphi kuphi, as long as ize e-Afrika, yikho babe sikujabulela. Engazosikhiphi isithunzi lapha. And umuntu owenza sikhitshwa isithunzi ngena lo omunye ona lo yalele ezikhundleni. Ngabe kanti sizisapotele iNew Zealand ke?
Ye, sibingelele enkundleni basakazi. Sithi litshona njani? Ye, kuyamangalisa ngoba izano ayithembi iSadin, ayithembi iAU, ayithembi iEU, ayithembi ama-Americans. Kahle kahle kati yona izathemba bani? Ayithembi iZambia. Kahle kahle ithemba bani? Ngoba nje bona kula muntu abamthembayo ube siyazibuza ukuthi njengoba bona kungalabantu ababathembayo bona bayathembeka yini? Umbuzo khona kube sokufana labantu abanjengabo Chabangu. UChabangu akulanto oyilungisayo laphana, udiliza ituthunyiwe nje kalazwelo ngoba abantu laba obakhiphayo bavotelwa ngabantu. Manje njengoba iCCC ukhethwa ilungeneli yena ethi uzafaka abantu bakhe abazongena ngenkani, ngempela ngumuntu osekela lelo qembu kumbe ngumuntu nje othunyiweyo? Siyakwazi lo ayisiyontentsha. Baningi abantu ababuya laphana kuthi besenza ingadi bangabalandeli kodwa bezodiliza ngoba bayidili bayiqeda tu manje nampo sebebuya futhi sebezodiliza ithi ngoba into abayifunayo nje bafuna abantwana baseZimbabwe behluphele besiya phambili yikho nje kwenziwa ngabochangalo labo Khalipani Phugeni ukuthi baphume nini uMD namhlanje sebevuka beyizikhulumeli uKhalipani Phugeni uhlale izikhulumeli zabantu bonke nje baseZimbabwe abawonayo futhi yiwo isinto esimangazayo
basakaze Studio 7 sanibonana ngihlale eDabeni uMandebele special abantu bakobulawayo maningakhohliswa ngumuntu ngoba yena enenzuzo itholayo kulokho okwenzayo uSongezo noPhugeni bayalikhohlisa lento abayikhulumayo bayalikhohlisa ngoba bona bale mali abazitholayo kuzana uPF ukuthi bazodiliza into okuthiwa yi-opposition asokokuqala uSongezo loPhugeni bedilize i-opposition bebeku MDCT bayidilizile iphelile manje sebebuya ku-CCC bafuna ukuyidiliza futhi ngoba bethola imali kuzana bethengwa izana bona bayadla bayasuta le mgeni yabo bese bekhohlisa lina abantu bakobulawayo bavotile bayikhiphi izana uPF athi abayifuni izana uPF kobulawayo ngokuthi baqinisile lokho abakukhulumayo ukuthi bana bafuna umuntu aphathe lapho zalo lokhona urikholelweni uPrince Dubeko Sibanda ngoba uPrince Dubeko Sibanda ngwasebhinga eluphethe ebhinga kodwa laye urikholiwe waye emrikholilo ke yena kodwa bezokhuluma amanga lapha bethi bona bafuna umuntu aphathe lapho okhulele khona ngamanga lawo leyo yipropaganda yabo ngoba befuna ukudla imali abazithola kuzani bethengwe izani besidla kuzani.
Hallo hallo Studio 7 hallo hallo njani njani bakithi hayi sikhona hayi lento dalutwa kuchabanga kuchabanga umbuthe chabanga umbuthe chabanga akuthiwa lokuthi umhlobani ngokuvela ngathi hayi azawe abantu bathengwa kubi manje bathengwa kubi manje engezinje so engezinje engazawone labantu thina sifuna indlala kahle yena uyathula ukuthi ewone uyathi abantu esidibene silele kakhulu into ekwehlupha aliwazi ukuthile sikhange lo ndoda lo abaye babokuvuma bethu right right akona umntana lanto lezayenza hawe ngiyimothe thank you
salibonana ku Studio 7 hayi lokho sikukhuluma ngayo indaba kaShabangu lo Khalipani Phugeni siyamuzwa uKhalipani Phugeni uyazama la ukuthi ezilungiselele egoqa goqa abantu ezenza umuntu ongcwele ngcwele akulanto ozasitshela yona thina Khalipani Phugeni wona nje into emele uhlale uyazi ukuthi sesikubone kudala ukuthi ungusomathuba uza roba abanye labanye abangakwaziyo kodwa abantu abayazi ipolitiki kahle hayi kuba obahuke ngeke nje ubasobise ngento engekho wona usomathuba nje suvalavala ukuthi hey wena uyisulubi hey uyakhulumela abantu hey wenzani hey ubizwe kuphi ayisebenza into yakho ba umuntu oqophelele impumelelo yaseZimbabwe ukuthi abantu baseZimbabwe bakhulule ke ngeke kuzivolve into zabo uchaba ungusomathuba la ukuthuba la kulithole ngoba ukuthi vele izalo yari aba elections izalo waloba kayirigaga aba elections ngabe yawina u free and fair kanti yeke ukuthi yeke ivuma into zabo chabanga kodwa ngoba la iyakwazi ukuthi ibusa yenkani sithole iopportunity sisebenzise uchaba ukuthi idestroy vele phezulu ukudestroy so wena Khalipani Phugeni nje ukuthi umuntu uyasikhohlisa ukuthi uyavalavala yesu sitshela ukuthi ubafa ubuntu wasebashona lendi yesu ufukuze ezantwana ukumthwakazi kanti manje ba ukukhulumela imithwakazi ufundane ku 3C uyabonakala nje wena futhi ukuthi ubuntu okabuva ayikho nje into yakho Khalipani Phugeni ungasiropi thina nje usiboshele izinto alingazodlala ingqondo zabantu lidi
iya ngibingelele emsakazweni Studio 7 bakwethu ngezwe abantu baya complaina abantu bakithi bakhala ngokuthi uChabang urongo nobaba uPhugeni abantu asike sibhekeni madoda ake sike sibhekeni kahle ipolitiki singayikhi phezulu ipolitiki masingayikhi phezulu simisilimeleni iqiniso namhlanje asikutsheleni abantu asitsheleni abantu iqiniso ukuthi ngabe uChamisa ubusa kahle uyiphethe kahle iCCC ngabe inkinga ifana nalezi ey opposition enamandla esibhekelele ukuthi izokhiphizana iPF ngaba zenzeki lezi inkinga manje ukuthi uChamisa iCCC uyiphethe ngeyakhe indlela njalo uyifake ephoketheni lakhe mangabe ufuna uhamba naye endlini angahamba naye endlini abuye naye ekuseni eofisini akekho umuntu ozomtshela iCCC ivele ngathi yakhe ingakho nibona nokuthi ufake ikhanda lakhe laphana kwilogo yeparty so into engekho right so abantu bazama ukuthi balungise into isancwebeka hayi ukuthi into mangabe siziyahoma yaba ukhonkolo ingasalungiseki bese kuthiwa abantu bese bekhala kanti sasibheke iphi umuntu emosha sibhekile uChamisa ufuna ukuba nengqondo leyana embi leyana ukuthi ufuna ukubandlulula abantu ngizwile mina mayethu uChaba ngakamazi kodwa siyabona izithombe lakade abehamba bonke nanokuthi uhluleke ukupronounce igama likaChabangu bese ethena Twabangu Twabangu igama eliqala elifana nelakhe maliqala ekukhulumeni hayi ekuvaleni ekukhulumeni yini into namhlanje zathi Twabangu engabuthi Chabangu ngoba nenaye uqala ngokuthi Chamisa cha Chabangu Chamisa so why ethi Twabangu angithi yabantu kweyisa nje amandebelo uyeyisa into esingayifuni leyo nto le asiyifuni so bakwethu ochabang babheka babhekelela inhla imathebeleleni ngwababantu siyeyiswa
ya lokhuluma noThemba lana uThemba Spanda eish umnanga kuyazi usehlisa ithunzi impela usehlisa ithunzi ngiyazizwa nje news lana kuyakhulunywa nje bathi bona hey singazichaya singasikele ehohweni ngebhola yabona ukuthi usehlisa ithunzi lana nje South Africa sihleli khona eish athina basibhekela ngaphakathi kwamanzi vele basibhekela ngaphakathi kwamanzi abasasenza abantu mara ngiyezwa nje makube khuluma ukuthi ibandla lezano PF libusayo yilipi la khona ngoba izano PF silo bandla libusa obani ali libusa obani eZimbabwe cela ubakwazi nje ukuthi libusa abani eZimbabwe ngoba kuli akulaqembele akulabandla libusayo lapha eZimbabwe alipi bandla libusayo lapho
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Ukwezemelika ibutho leIsrael libikwa lingenise ingxenye yalo kwele Palestine esigabeni seGaza lapho elilwisana lamabutho eHamas. Kodwa amanye amazwe abalisa eMelika abikwa engafuni ukuthi butho leIsrael lingene mpela kwele Lebanon. Ubuhlaziya loludaba siqoxe locubungula izombusazwe unkosikazi Priscilla Ndlovu.
Mina mbona ngathi iAmerica iza kubisiya ixhasa amazwe omabili iUkraine leIsrael ngoba angiboni ukuthi bayakwazi ukuthi bengiyekela iUkraine iwe ithathwe nguPutin sokusitsho ukuthi iRussia becomes strong again bafuna bona ukuba yisuperpower. So njengoba beyisuperpower nje kuthi ukuthi bafuna ukuthi bahlale benjalo lokuthi nxa iUkraine ngehlulwa iRussia iAmerica yabisizibona ngani yona yiyo layo ehlulwe iRussia kodwa ngibona ngani bayaqhubeka nje bewasupporta umabili lawo mazwe ngoba abafuni ukuthi behlulwe iRussia njengoba sizwa bekhuluma lokuthi khona ngapha ePalestine iRussia ilesandla so bazibona kona ngokwabo besilwa leRussia mbonti mangavuma ukwehlulwa iRussia.
Manje nxa sikhangele wena ubona ngani umongameli obengaqeda udubo lolu olwempizo nalezi zombili iIsrael leUkraine ngumongameli uphi ngokubona kwakho uTrump ubengenza ngcono na kulo Biden
leze zempi eRussia leIsrael eUkraine ukuthi nguphi upresident obengenza ngcono ekuqedeni lezi zimpi. Mina mbona ngani uBiden uyazama. UTrump angisho siyamazi vele ukuthi akulanto ake ayenza yakhanya ihamba kuhle. Engxenye iIsrael ubengaqina esenzela ukuthi athole amavoti lapha kuleli lizwe ngenxa ukuthi kuleli lizwe kulamaJuda lokuthi uBenjamin Netanyahu ngumngani wakhe. Kodwa eUkraine mbona ngani uBiden uTrump wayeza kweyela impi eUkraine esenzela ukuthi iRussia ikhulele iUkraine njengoba vele efavana engumngani kaPutin. Lapho izimpilo ezizombili mbona ngani umuntu ongazibamba kuhle uBiden kuphela uBiden lapha ngidanise khona ungidanise ngeIsrael uthi I think uphume wama kakhulu okwenza ukuthi iIsrael ibe legunya eliphezulu ekuthini indaba yakhona kabasafuni indaba ukukhulunywa kulanyulwe bona sebefuna ukubhidliza kungenxa yokuthi baphiwe igunya elikhulu. Kodwa hayi mbona ngani uBiden even ephambanisile khona lokhu kungangisudisanga kodwa mbona ngani nguye upresident obengenza ngcono kulo Trump. Niyabonga, bye.
Lathe siyabonga nkosikazi Priscilla Ndlovu ocubungula izombusazwe ubekhuluma le Studio 7 ecingweni eseWashington State. Singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Ngambe uZulu uzavotela ibandla leZapu na kukhetho lwamabhayi elections njengoba ibandla leCCC lingasoze lingene kulolu khetho. Icele lebandla leMRP elikhokhelwa umnumzana Mqondisi Moyo lithi seliqotshe amalunga ebandla ayethe aseqotshe umoyo lenye inkokheli.
Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com. Olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye, kodwa silazo ezinye lamhlanje ntambama ngo-half past 7.